amanamba lami ngengawabona bekhuluma ngawo lapha kungathi lokukhangelela ukuthi kube labantu abangaba yi 1 million ababuyela emsebenzini kodwa ababuyela abeqa i 200,000 yona inyanga. Ngibona ngathi nina akusikho kwehluleka kwakhe uBiden, kungaba lezinto eziningi ezenza ukuthi kube njalo. Amakhampani amaningi ikakhulu ama-restaurant lendawo ezinjalo ziyabiza sibili ukuthi abantu bezi bazengena basebenze lokho kubhaliwe indawo eziningi ikakhulu lapha e-Texas ukuthi now hiring siyaqhatsha. Kodwa abantu kukhanya ngathi kabayi khona phana ukuthi bayangene bathathe imisebenzi leyo. Ngize ngikhumbule nje ngithi wo bakithi ngabe kukithi lapha ngabe kulo mzila wabantu abakhona phana abafuna umsebenzi owodwa bona bengu-100 lapha bayabiza but wozala emsebenzini. Ngibona ngathi i-economy isivukile. Okunye engingakuzwa lokukhuluma endaweni ezinjengeze-New York ukuthi abantu babasaya emsebenzini ngoba bayahola lokho kuthiwa i-stimulus. Angithi uBiden wabapha uyabapha imali lawa bangasebenzini.
Njengoba kukhanya ungani abamsekeli ama-Republicans kwinhlelo zakhe afuna ukuthi azenze ezekuvuselela umnotho welizwe, manje awuboni na ukuthi uzehluleka ukufeza injongo zakhe ngenxa yakhonokho usekelwa luselayo?
Ye, ama-Republicans hayi avele kathi ukuzamsekeli ngoba bona bakholwa ukuthi babe yibo abasembusweni. Loba bengathi i-economy iyabehlula ngoba kukhanyile lapha ngesikhathi sika-Trump ukuthi i-economy babevele bethethe yona leyani eyayiqaliswe ngu-Obama basebephonga ukuyiqhubekisela phambi. Bona basebezitshaya isifuba ukuthi yibo abenze i-economy, bayibulala bayibuyisa phansi. Kathesi ama-Democrats asengena asezama ukuthi ayivuse, bona sebesima futhi emnyango. Lapha ngibona ngathi hhayi i-nature ye-politics yakhona ukuthi kule opposition le-ruling party. Ngibona ngathi uzaphumelela uBiden, angaqinisela ikakhulu angaqinisela abambanisa bakhe abantu bona babakhona kusesemasinya kungakafika u-2022 ama-elections bapase imali yakhe le ayifunayo ama-trillions la awafunayo awe-infrastructure. Bazathi sebesithi bayavimba laphana yena esebenza.